na.com
sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazo omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhlanje ngolwesihlanu mhlaka 15 kumbalazi 2017. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF likhangelelwe ukuthi lamhla lizakhetha umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ancintise ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo.
Lokhu kuhamba kuhle, kunomoya omuhle ofakwa ngumongameli omusha, umoya womanyano, umoya wokubambana, ubona sisibe ndawonye sisebenzele umhlaba sizaniphezu sindawonye.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika zithi kaziboni ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwenza ukhetho olubalulekileyo ngomnyaka ozayo.
Kumele ukuthi kulungiswe namhlanje, number one nina ukuthi akulungiswe into yeground, number two akulungiswe ukuthi into yama-elections ukwenza ukuthi abe free and fair.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF likhangelelwe ukuthi lamhla lizakhetha umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ancintise kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Abalandeli bebandla leli baseHarare okwamanje, lapho kuzakwenziwa khona umhlangano we-Extraordinary Congress wokhetha inkokheli entsha kulandela ukususwa kukamnumzana Robert Mugabe esikhundleni sikamongameli Libutho, libambisana labanye abalandeli bebandla leli. Umugabe kasoze abe khona emhlanganweni lo okuqala selokhe wakhethwa ukuthi akhokhele ibandla leZANU-PF ngesikhathi sempi yenkululeko. Ukuze sizwe okuningi ngokwenzakala eHarare emhlanganweni lo, sixoxe lomnumzana Joseph Juma okudalele ZANU-PF Central Committee.
Lokhu kuhamba kuhle, kunomoya omuhle ofakwa ngumongameli omusha, umoya womanyano, umoya wokubambana, ubona sisibe ndawonye sisebenzele umhlaba sizaniphezu sindawonye. Bele kunye lalabo abanye besebenzelana kanye nonkosikazi uMessi Mgabe, umongameli ufake egcekeni ukuthi bona a-a asibambane nabo kwabafundiswa abantu into zihambe kuhle, ngoba ibandla lifuna umuntu wonke, but futhi uwesikhithana siphotshana njengokona uba usenzakala kudala.
Ye, masikhangela-ke siyabona ukuthi labesifazane bafuna ukuthi omunye wabo angene abe ngumsekeli kamongameli. So luhlafuna njani udaba khonapho? Ngizokuthiwa siludaba oluthisayo.
I-Congress ngokwayo iyo elamandla okulungisa zonke into zalezo nokuvumelana lako konke konoku kuyabe kufuna ukuvunyelwana khonapho.
Ye, kodwa ngase sikhangela sibili Baba Golide, ubona njani-ke i-Congress leyi izanceda njani abantu beZimbabwe?
Izanceda kakhulu ngoba yabona into esikhona lapha yikuthi yona iZANU-PF ibandla elibusayo. So iZANU-PF yiyo eforma i-government futhi bayinxa iZANU-PF izidabukene isilwa, kutsho ukuthi na even izinto zomkhonomi ziyama ngoba abantu baba besibe busy beconcentrate amandla bekulweni lekuzivikeleni bese besekela umsebenzi wokuthuthukisa ilizwe, umkhonomi welizwe. So nxa iCongress le ingafika esigabeni sokuthi sibambanise abantu bonke, then it means ukuthi abantu bonke-ke i-energy yabo sebeyifocusa-ke ekuphumeleleni kwani komkhonomi weZimbabwe. So the very important step ihlandla eqadwe kakhulu sobeleli manje kuhle kakhulu ukwenza kube lo manyano nalowo, kube lo moya wokusebenza ndawonye nalowo oza ukuthi kona ku-translate futhi kuhulumende ukuthi abantu basebenzele ndawonye.
Ye, siyabona njalo-ke abantu bathi njengoba lifuna ukuthi likhethe umongameli Mnangagwa ukuthi abe nguye phela ozancitisa ukhetho lukamongameli, bakhona bathi ha kungazani kakhetheki kangako basola-sola. Pho-ke ungabatshelana abantu?
Abantu vele sengani bohlala besola. Umuntu vele nxa edaliwe kaningi-ningi ufuna ukuhlala esola, akunanto enhle vela angayiboni senzakala. Kodwa mina bona ngantu bekuyisikhathi sokuthi ngabe sike sinike umnumzana ubaba umnakazwa ithuba ichance ukuthi laye asebenze asiqhubele phambili siye phambili. So mna mbona kantona abantu abanye bengene ngomoya ongasoli, bengene ngomoya othona azikhangeleli into sisiya phambili. Mina ngokubona kwami mna kanto uma umethe izinto ezimnandi, uma umethe izinto ezingasivusa ngoba nokwana okwana sesiphuma from i-isolation sesingenja amazwe onke yinto eqhathe kakhulu kelena. So singakwenza khona okwana then we begin to be in the global family, which means mna sesiphila namazwe onke nani ayemendeleyo ngamo sabezizwanana kungasela kuthethisana every time laba sebhitheni sesingasathethisani anto mna yinto embandi nana yinto evele idingakala kodwa besiyiswela besiyishoda isimile into yolana. So bonanta nge-steps nalesi kuphela asimsekeleni ubaba umnanzako.
Yes, yabona njalo kulabanye abathi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe lo mngakhe unkosikazi Grace Mugabe ngabasaze babe khona emhlanganweni lowo. Nxa usizwa abantu bekhuluma khonapho bathi ungabi khona kwabo kungabe kusoze kulufaka ukhophe.
Akunasikhili uloven former president wethu ngiyabona ebephumile emalangeni akadlileyo egizimele esingaphokwezi bedigawushe kabi yakhe akunanto embi yena kaxotshwa ngephathi lilunga lephathi. Unkosikazi ke nguye owarekhemerisa hayi kaxotshwa kodwa yena ngokwakhe ubaba uloke elilunga lephathi. So akunanto embi akunakulwa laye ubaba umnankagwa unxa ucabanga ku-inaugural speech yakhe e-National Sports Stadium wamufaka mgceke ukubana umongameli ubaba ufoma umongameli ubaba Mugabe is mentor wakhe njengobaba wakhe. So akunanzondano akunakuxhophana khonapho.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU PF Central Committee obekhuluma le Studio 7 eseHarare. Kodwa ke ababukele okwenzakala kubadlaleli bathi umhlangano weCongress kawusoze uncede abantu beZimbabwe. Omunye wabo ngumnumzana Clement Moyo olwela ilungelo likaZulu.
Uyazi ukuthi iCongress yeZANU in terms of uncedo ebantwini abakhala ngalo abantu suku zonke isivele kayingeni indawo angiyiboni endaweni yokuthi kube Congress ngibona ngathi kuba ngabe kuba nomhlangano wama political parties lama interested groups kucatshwa ukuthi lizwe lingabuswa njani kuyebele leyani old era leyani yakuqala kanisa ukuthi kulungiswa into yelizwe. Icongress yeZANU kayisiyo edliwa ngabantu kayisikho ukuphilisa abantu njalo kuvele kakubancedi lutho phezu kokudubeka phezu kwakho. Ayisiyo mina kimi vela isonto eqakathekile, iqakathekile umbe kibona abantu beZANU angikwazi iqakatheke ngabo kwakhona ngoba nxa sibili bele ngqondo sibili beqinisile ukuthi ulobathi Mugabe ngiwaye bacindezela ebaphusha ukuthi benze zonke lezi zinto ezimbi. Ngikholwa ngabe kuthiwa bayaphuma kulokhu okuyi-old guard kwabo lokhu okuzama ukwenza into ezingelancedo phakathi komhlaba.
Ye, siyabona njalo ukuthi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe lo mngakhe uGrace Mugabe waxotshwa ke kubandlaleli ababengekho kuCongress le. So ungathini ngakhona?
Akuvele konke lokhu akutsho lutho. Kanti bona babevele behlalele ukuthi base babebusa, so bengasabusi babesilandayo. Kanti okulandwa kuCongress yeZANU kudinga ukuthi indlela yokungena embusweni. So bona sebekhuthiwe vele kabasekokikho abaselani lakhuyekela bazihambe. Laba bayakhona baqaphela ukuthi encela bangathola izikhundla babusi. But mina engikutshoyo ukuthi incedani lizwe iCongress zeZANU kade sabakhonombele nge-2015 yancedani kuyini yaphuma lakho njengoba ilizwe lifile phela asonto esingakhangela kiyo leyana.
Yes, yakuzwa njalo.
Into esiyifunayo, into esiyifunayo thina ukuthi kulungiswe indaba yelizwe. Alubana kuthula ubabo beqinisile ukuthi umbuso busifa ngale kungathi ukuthi bona bevele sebelahlisa umzila wabo wokubusa ngenxa yokuthi bekhayakala ngathi ubabo besefuna umama ngapho ukuthi angene. Kungayisikho khonokho kodwa bevele bedinga ukuthi bangenise indlela zabo zokubusa. So kulani lathi kusho ukuthi kuyabe kuvele kufana lento yona le yenzakalayo ngoba lakathi save nothing to show for it. Ngabe kuthiwa sebeqalisile nje ukuthi bakhulume ngokuthi kuza kwenziwa lokhu lalokhu, ama-reforms avele khona, ama-electoral reforms, lama-political reforms, nama-policies aqondiswe ngandlela enjani njani, le-electoral system le ilungiswe kube voters roll clean, bakhulume ngento ezinjengazona lezo, bahlanganise abantu phezu kwesihluko kade bephethwe ngaso kulokuthi babuye babuyele endleleni enjinini yokukhanda isihluko.
Yes.
Hayi.
Mhm.
Sasebenzelana vela kusincwedi lutho ngisho.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke. Kodwa ke siyabona njalo ukuthi bafuna ukuthi uMongameli Mnangagwa ancintise ukukhetho lukaMongameli ngomnyaka ozayo. Uthini ngakhonoko?
Ukuthini?
Ukuthi ancintise
isifiso sabo bona abantu beZANU yekela benze isifiso sabo. kodwa mina ngikutsho ukuthi into evele ibunjwa khona la angiyiboni imedilizwe mina kuza ngena abantu ongathethwa ngabantu lapha kumele ukuthi ngabe kuthiwa yena lobaba wathi ekhuluma imedium speech wakhuluma into eziqedakalayo ezikholisa abantu ukuthi umuntu utshintshe indlela asibonanga lutho lakhathi sasibona lutho
kulabanye abathi vele kakhetheki abanye batsho njalo ukuthi kakhetheki loba
ekhetheka embusweni phambili kwi-election
ye abantu batsho njalo
angiboni sibili nxa abantu bele ngqondo angiboni ngoba zikhona izihluko ezikhona lokhu ezithutsha emaphepheni ayezenza ezinye sasingazazi pho nxa abantu beveza izinto ezimbi kangako abangabuye babuyele yibo labana ababethokozile besestreetini besitsha amasitathethi ilizwe namhla sokungcono bangabuyela baye kuthi ngumntu orit besizwa konke lokhu asazi engxenye
lo ngumnumzana Clement Moyo olwela ilungelo loluntu obekhuluma le Studio 7 ekobulawayo.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi athi 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika zithi kaziboni ukuthi ubongameli Emmerson Mnangagwa uza kwenza ukhetho olubalulekileyo ngomnyaka ozayo ngenxa yokuthi wayekuhulumende kaRobert Mugabe owayelwisana lamazwe entshonalanga. Bethule lokhu ngolwesibili ngesikhathi kusenziwa umhlangano obuqoqwe luhlangothi lweCongress yeMelika olubona ngokwenzakala kuzwekazi le-Africa oweCongressional Committee on Foreign Relations. Kodwa ke ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Frank Guni uthi sokusiba lokunguquko emangalisayo kwele Zimbabwe kwezomnotho lezombusazwe. Omunye walabo abathandabuza ukuthi kuzaba lenguquko eZimbabwe ngunkosikazi Monica Mzeziwa othi kunengi okumele kwenziwa nguhulumende kaMnangagwa ukuze kuguqulwe konke okubi okwenziwa ngumgabe.
Into enkulu ekhulunyiweyo ngiyizwileyo ukuthi abantu kabalathemba ukuthi ekhaya kutshintshile ngoba abantu abangenileyo yibo akade bevele bekhona yibo akade bevele bebakhulu bangakhona kade bezenza izinto zonke esizisolayo yikho angikhola ukuthi abadala bathi inyoka enkulu kayizilumi kodwa in this case kangibuzisisa ukuthi kungatshintsha njani ngezinto ababezenza ngoba yibo akade bezenza
kuba ufisa ukuthi khona okungabe kukhulunywe lapha okungathathwa sibili kulungiswe eleZimbabwe kungabe kuyini.
Into yokuqala mina in my heart ukuthi kabalungise into ye-background ngoba abantu we lost, we really lost, imizi yavalwa akula bantu yikho lokhu kubuhlungu kakupheli. If they can sort out that one and then we see how abantu bangahamba phambili ngendlela yangakhona kodwa njengelizwe elithandazayo at the same time sisithi abantu they should forgive kungabe kulokho kubuhlungu enhliziyweni it's like you are hurting yourself so kumele ukuthi wenze forgive. Ama-elections asiboni thina ukuthi they will be free and fair akwenzakali eZimbabwe it has never happened so akusoze kwenzakali manje i-change yangakhona where is it I don't see it.
Yeah, so ke ungathi wena ubona ukuthi ungalungisa lamhlanje eZimbabwe vele kuyini
okumele ukuthi kulungiswe namhlanje number one mina ukuthi akulungiswe into ye-ground number two akulungiswe kuhle into yama-elections ukwenza ukuthi abe free and fair ngoba ngaba free and fair engxenye kungawena enye iparty kungene enye iparty baphume bona lawa.
Lo ngunkosikazi Monica Mzeziwa isizalwane seZimbabwe esihlala kuEmelika obekhuluma le Studio 7. Siphinde njalo saxoxa lomnumzana Mozi Ncube webandla le-MTCT ngomhlangano weCongress owenzelwe eMelika.
Sizile sibili mnumzana Dube, you know, kuxoxa indaba yonke nje about isimo saseZimbabwe bakhulumile kuhle sibili bithi bonke nje labo dewamalinga ngesimo saseZimbabwe and kuyabonakala sibili ukuthi isimo saseZimbabwe lokho singalunganga ngendlela okumele ukuthi sibe ngayo and simelele nje ukuthi simelele nje ukuthi sizwe ukuthi bona abesenethi bengabe bephumele ukuthini phakathi nje kwengxoxo leyenzakale namhlanje but sinethemba nje lokuthi sona isiqondiso esizayenziwa i-America sibe yileso esimelele ukuthi siza benefitha kakhulu izizalwane zaseZimbabwe
kodwa ungathini ungeza kuthiwakeso kumele kwethulwe ikwesulwe izithetho zenotho lezi zaphakela umgabe labanye bantu
singadana kakhulu ngoba liyabona ukuthi umnangagwa ngumuntu oqalise ukuba ngumongameli nje kakabili amalanga amangaki uyabona Dube so ukuthi ama-sanctions akhitshwe nje kuphela akhitshwe lokuthi umnangagwa sekhulume nje ngento ye-indigenization and waba le-cabinet yakhe nje evele ifanana lakudala kakakhulumi kakhulu ngendaba ye-gugrawunde okutshengisa ukuthi khona abantu beZimbabwe kabakahlangani ngendlela okumele ukuthi ngabahlangene ngayo ukwenzela ukuthi bezame ukuthi bakhe iZimbabwe bonke bekhululekile njalo bethabile so into eqakathekileyo leyo ukuthi khona aqale ayi-adresse yena umongameli uwenzela ukuthi izizalo zonke zaseZimbabwe zithokoze so
ye sizwile futhi omnumzana umtenda ibithi lo mnumzana udiwamavinga bekhuluma nge-diaspora vote
yes.
Unethemba lokuthi lizavota yini ngamasijana
angithembi ukuthi khona ngesikhathi lesi esifitshane ngoba ama-elections avele akhona lapha you know next year in a few months uyabona Dube so ukhulume kuhle sibili umnumzana ubithi ukuthi khona kukhona ku-constitution yethu ukuthi thina i-diaspora kumele sibe namalungelo ethu okuvotwa ngoba omakhelwane bethu bayavota eBotswana watsho kuhle le Mozambique le-South Africa and so lokhu kutshengisela ukuthi khona kumele ukuthi sibili lathi abantu be-diaspora sivote sibili but kasiboni ukuthi umongameli umnangagwa le government yakhe le entsha ukuthi bengakwanisa ukuthi besenze ukuthi sivote
lo ngumnumzana Muzi Ncube okubandla le-MTCT obekhuluma le-Studio 7 ese-Washington DC lo umsakazo we Studio 7 sizosiphuma ngapha e Voice of America e Washington DC ye kukhanyazana kulezi zalo zeZimbabwe esebhilitani ekade zisenza okunengi okuphathelane lokudinga imali laba ngabenhlanganiso yamakhosikazi aseZimbabwe azibiza ngokuthi yimthokazi Queens UK basanda kwenza sibili umkhosi omangalisayo khona ngale ke kwele bhilitane imali abayitholayo bafuna ukuthi kuncediswe ogogo labokhulu abagcinwa ezibhedlela ezijeneyo so ke ake sizwe ke uEzra Chisa Spanda ixoxa ngodaba lolo
babuye ngobuningi omama emkhosini wabo wekhisimusi lo behlangana njengamanina ukuzobuthanisa imali yokuphathisa amaxhegu lezalukazi lapho ezigcinwa khona kweleZimbabwe imthakazi Queens UK inhlanganiso etholakala enkundleni yebulenjini kukhasi lokuzilukazisa elefacebook onguye wabumbala inhlanganiso unkosazana Sazini Malaba uchaza ukuthi yabunjwa ngenhloso bani.
Ngabumba le nhlanganiso okuthiwa yimthwakazi Queens ku-Facebook ngomnyaka ka-2015. So injongo yethu kuleli qembu ngiyokuncedisa abadala labaswelayo ekhaya ikakhulu eMathabeleland eZimbabwe.
Abenhlanganiso le babonakala bephatheka kakhulu kukhankasela ukuthi abantu abahlala phandle kweZimbabwe kumele baqoqane bazame ukusiza abaswelayo e-Africa. Unkosazana Gabuzela Gab ungomunye wabomama bamthokazi Queens. Yena ke uthi lumcimbi ubuqoqa imali yokupha bani.
I-MQK besenzela abadala ekhaya besenza umcimbi wokuthi sikholekthe imali yabadala ekhaya entembeni. for i Christmas ukuthi labo betholi lapho okudla lokugqoka kukunjiswa labo bejabula lathi ngapha sijabule.
Unkosazana Edna Dube layo ngomunye osebenze gadalala uqoqa lomcimbi.
Hayi uhambe kuhle ithozi kade kunjengalo kade sikukhangelele abantu babuyile sibili bazosisupport abajikelana lathi and ekade sifuna ukuthi bekuzwe babuzwile kade befuna ukuthi bebekwazi ukuthi we are always there for them lokuthi they can we can help ukuthi nxa abantu befuna ukuqalisa ama-business sibatshengisile ukuthi bahamba bebona obani kade two of the speakers bebe prepared ukuthi belitshengise ukuthi nxa lifuna ukuqalisa lihamba ngaphi for i-funding kulezinto ezinje so ezifunakalayo.
Kutshakalwe kwajatshulwa emcimbini lo kwadliwa kwagidwa phezu kwalokho kwabuthanisa imali yokusiza izalukazi lamaxhegu entembeni. Uyancomeka umsebenzi wamakhosikazi emthwakazi Queens UK njengoba ikhisimusi kuyisikhathi sokunikana izipho lokuphathisana kuba kuhle ukuthi abaswelayo basizwe labo ikakhulu asebegugile. Ngimele iStudio 7 eLondon ngingu-Ezra Chista Sibanda.
Siyabonga kakhulu ke Ezra Chista Sibanda khona ngapho ke eBhilitane. Okwamanje ke sike sikhulume loZulu sicela ukuthi ke lithumeze ebulenjini khonapha ke obeFacebook uVOA Ndebele ukuthi nilubona njani udaba lwebandla leZANU PF sokwathi kule Congress ibile nkulu. So khuluma nisizwe ezulu kandaba ukuthi niyibona njani iCongress leyi. So ngokubonakala kwezinto ikhona iCongress njalo bafuna ukuthi bakhethe abantu abathiyeneyo. Nibona kanjani ke izalinceda yini iCongress kumbe kasozilincede? Ecingweni kona manje ke lobaba uThabang Nare uyacubungula ezombusazwe. Baba Nare utshona njani khonapha eTexas? Siyaphila kakhulu. So ke khona ngale khaya kule Khongorosi yebandla leZANU PF kambe ungathini ngayo baba Nare?
Ye hayi sizwile sibili ukuthi iKhongorosi siqalisile eHarare lapho umphathi ntambo osengu-president umongameli omutsha weZANU PF ubaba uMnangagwa azahlangana khona le-Central Committee njalo ehlangane le-Politburo yakhe ebesefaka njalo ke o-vice president. Siyazi ukuthi ibizwe leZimbabwe okwakhathesi lilokhe kwaba lokuzamazama kade lingelabo vice president, so ukhangelelwe ukuthi ekhethe o-vice president abasekeli bakhe ababili. Kuyajiwa amabizo amaningi, kuyangena ibizo lika-Opa Mchinguri, kungene ibizo lika-Chiwenga, kungene elika-Kembo Mohate, kungene elika-Simon Khamo. Ngamabizo nje alokhu ejikwa kuthiwa ngabantu abangangena.
Kodwa nxa sibona-ke khonapha okwethula khonokho ukuthi kulamabizo athize, iZaphu yona ime ngaphi phakathi khonapho? Siyakwazi ukuthi kule Zaphu ekaDumiso Dabengwa kube sokubuya lenye lokhu yasala kubandla leZANU PF. So nxa sebefakana njalo antuyazi i-unit yakhona ukuthi ime njani, so bangena njani khonapho?
Asazi-ke, so kuzaba-ke ubudlelwano buka ubaba uMnangagwa loDabengwa ukuthi bona ngokubona kwakhe uMnangagwa njengobaba ophethe induku utsho ukuthi ufake ubani. Siyazi ukuthi ubaba uDabengwa wayevele ephakathi kwezana and ngokuzwa kwethu sizwa kuthiwa lapha sokucelwa umongameli okade ebambile umgaba ukuthi ephume. Sizwa kuthiwa naye ubaba uDabengwa wayencedise emaceleni ukuthi kakuncengwe ubaba umgaba ekhulu umgaba ukuthi ephume. Singazi ukuthi-ke bazamnika amantshontsho yini ubaba uDabengwa kulokho.
Ye so ke akutsho ke ukuthi wena ngokubona kwakho kuyahamba njani umhlanganweni lo?
Mina ngokubona kwami njengoba sesivele sabona i-Central Committee yezano sokuthiwe kayiqhubeke kuze kube ngo-2022. Ngakho-ke esesikubonile sibonile akade besebuthweni ubaba uPerence Shiri engenisa nobaba uSibusiso Moyo bengeniswa kuhulumente. Ngakho-ke akusoze kumangalise ukuthi umuntu onjengobaba uChiwenga engene yebo kambe kade sizomama bekhalela ukuthi kube lo mama ku vice president. Ngokubona kwami mina ambona ukuthi uzaba khona umama, isifiso sihlala sikhona. Kodwa okwakhathesi okungenzeka ukuba ikakhulu uSimon Khaya Moyo mbona indoda kwamanye amanyuziphepha kungani yancedisa futhi lapho upresident Mnangagwa ephuma elizweni kungani bengamnika umvuzo omuhle kube sokusithi mbeni khonapho uba uChristopher Mtsanga ebesengena kuhle uba nguminister we-broadcasting.
Yes, so ke kukhanya kukuningi sibili okungenzakala kodwa othi ngibaleke ama-messages akhona lapha babanabe abantu kade besithi abakuzwa ukhuluma khonapha ngiyabona futhi lapha kulo baba othi kumele ngikhulume ezinye izinto yes sengizwile ukuthi utheni. Yes, so ke kulo baba Polite Gwakuba Maphosa uthi ye okumele kwenzakale ukuthi Dube siyakuzwa kakhulu khonapha emoyeni kodwa bese ngamuzunale. Then kuzobuya ke lo Patricia laye kade bengakuzwa kuhle kuzobuya
ngiyaxolisa kulokho.
Yes, ngithemba kathesi sebekuzwa. So kuzobuya ke lo Shadrack Jones uthi good morning baba Dube, hayi lami ngiyalibingelela lokho phela. So nginethemba lokuthi selimuzwa kathesi ubabonare ekhuluma khonapha. So kulalo labanye futhi abake bathumeza umlayezelo omningi lapha wothi mbale eminye futhi ethunyezwe nguZulu. So ke kulo baba ke uGasela emhlanga uthi siyazazi singobani esikhathele ngokuphathwa kubi uyakhuluma lapho umnumzana. Kuzobuya ke uNewman Ishmael uthi hey kunzima eZimbabwe angeke ukuthi uMnangagwa akhuphule into ezinyangwele eZimbabwe. Kuzobuya lo baba ke uDominic Vuma uthi sikhathele ngokuvotela abantu laba bantu sesichile bakithi. UThami Zulu laye uthi asifuni nakubabona abantu laba siyabazi ukuthi vele abenzi kuhle. Dominic Vuma lawe futhi ubhalile uthi cha cha bafowethu abantu laba asibazwisisi siyalizwa kakhulu. Siyabonga kakhulu ke litsho nxa ukuthi ubabona lingamuzwa futhi kodwa nethemba lokuthi zamuzwa nxa singena enkundleni. So ke babanali ngamafitshane sibili nxa usukhangele kuthiwa ke umongameli Robert Mugabe uyabe ngekho emhlanganweni lo lomkakhe akupho ukuthi cha kancane khonapho uthini ngakho.
Hayi, njoba kade ngavela ngatsho ukuthi ubaba uMgabe kuzamele eke enike uMnangagwa ithuba. Siyazi ukuthi umbuso wahluphunywa. Yebo ke emaphepheni sizakuthiwa hayi waresigna, kodwa iqiniso ukuthi wahluphunelwa. Njalo kulokho kubuhlungu khonokho okwenzakalayo. And into elusizi sibili ukuthi nangu umuntu ubengu-president okweminyaka engu-37 kodwa ukuthi sokuphela indaba ebe ngumuntu osephuma esexotshwa kubandla elathi saziwa sengani ngelakhe. So yikho kwenzakalayo yikho sokukhona manje.
So kodwa ke nxa sesikhangeleke sokuphethwa ke ubona zanga sizokuliwe phakathi khona ngabe kuzalipheka.
Umnangagwa kuzamele ethole indlela eyokuthi ebambanise abantu ukuhlanganisela abantu abavela emathebeniland, abantu abavela emashonaland, abantu abavela emanikaland, emaswingo, izwekazi lonke leZimbabwe migiyenze enkabazwe. Siyazi ukuthi baba uMgabe wayekusebenza lokhu ngokuthi ebona ukuthi upolitiki.
Hayi, isikhathi sesiphelile nale, sibongile kakhulu ungadlula kusasa. So ke siqhuba lamhlanje udaba lwethu khonapha ekwade sigokhela eyodwa nje ibandla lezanu PF likhangelele ukuthi lizakhetha uMnangagwa ukuthi ancedise ukhetho oluzayo. Olubhalise emoyeni ngenjabulo nguGibbs Dube eWashington DC. Khonapho ke sengivalelisile kodwa kukhanya zani kulokunye kade kuthiye phandle lapha ukuthi ke uNyatsi uthi morning Mr. Dube from eBotswana. Patricia lawe uthi sabona Dube ngiyalibingelela lokho sibili lingakhohlwa phela ukuthi lalele uhlelo lwethu sikhathi bani yakwazi lonke 2 p.m. zalandela indaba So wafuna ukungena futhi ukuhlelo likhulume. Labele lati khona phe nkundleni. Bye bye. Siyabonga.